na lithona njani izulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChrist Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana
ngiyamukeleka lami ehlelweni labalaleli abacolekileyo
umbuzo wami wakuqala njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho eSouth Africa khona ngapho belokhu besakudinga yini
lokhe isimo sifanana njengoba lizizwela kuhulumende le ebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyabisa wonke umuntu ozama ungani uyamisana lamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi umzabalazo awusekho ukuthi njengowelibhalation strike lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosta nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwayi khona so kunje ukuthi vele lokhu evele umkhondo uyukuthi lami ngomunye ezongingomunye lokhu engingomunye wabantu abakuthathwa nje ukuthi government bakhuluma kubi ngayo lokhu vele ngingaphephanga
bona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngapha
abantu baningi kakhulu abalandelwayo ngiwabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo bexhosa e-Bay Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasosha ukuthi ayinanzele engahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yona i-ferret team sisukile sisebhoda sidinga abantu ebhoda akwehluli ukuthi vele isikhona lakhona lapha nxa ukuthi umbuso South Africa kumbuso eBotswana iyabe kulandele leyo ferret team ngoba esikhuluma kunje i-ferret team yekhanye esisebhoda ekhanye lanto abaxhosa bebaleka nxa laba bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kungehulumende baningi kakhulu abantu abacatshileyo but ngezabe watsho ukuthi ngozibani ngozibani baningi abantu abacatshile ngendaba zinalezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu omuntu akhuluma ku-social media ku-Facebook omunye ekhulume ku-WhatsApp but nxa kudingwa lidinga ukufana nayo ihulumende kamnangakwa baningi sibili bakhona abacatshileyo emazweni aseduzane lezimbabwe
ngamafitshane ungasitshela ukuthi ubona njani umumo osekhaya
umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho la ngikho nje konke okwenzakalayo siyabona le ezenzakalayo amasosha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu so okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu bayabambana kube yikuthi okungayisikufayi kuyini bakhangelane la sine isilo esiyi-government kamnangagwa ngoba vele akula muntu ozasilungisela bakhulumile abamamidiya kwakhuluma besisekela bhala kate sokuthi ecosololo ngenxa yokuthi vele into yezimbabwe futhi ilungiswe yithi abantwana bezimbabwe ngiyesifisa ukuthi labona laba bakhona ama-civil servants amasosha ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi bayamprotector abangamasosha bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala but yehlisa ubhinya entabeni la amasosha azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singawina lokho
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizilusizi ngento eyenzakalayo kuthi nje unto ofuze siyinanzele ukuthi njengabantu singabantu banye kasinanzeli nje ukuthi nxa kule nto enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni ngesithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi izihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolo kula matitsha yinto embi kakhulu eyenzakalayo esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifundeni nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho kule ngozi khona ngoba ingozi siyazibona even abaku-CIO abakum-army futhi bafunda ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa kufuze enye intiwele omunye umuntu basifunde nithi silimukisa nezingozi nezathi zisikhangele njengoba sibona ukuthi ihulumende le yinkukhu ekunatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ongapheliyo ongapheli kadala kuyaphela kuzaphela khona ukukwezampilo
lo-ke bekungumnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likazulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxa layo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChrist Gande adibaneni njalo ngeviki ezayo